siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lichona njani, olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Phepha ukuthi libonakala likhona. Yimi lo munye wami esiyabe siwalahlile. So yitho kumele sibe lokulungisisa ukuthi sithanyele. Lelo liqiniso ye ngoba kulamunye umuntu ovela kwenye indawo abuya zilahlela iphepha la.
Uzulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi engalahli ingcekeza lezibi ndawana yonke amukele indlela yokulondoloza ezinye izibi ukuze ziphinde zisetshenziswe uhlelo lwe-recycling.
Kwazakala ukuthi ngobani abaphiwa lelo mncedo nxa lingabe labakhulu. Njengenjayelo yokuthi nxa into kuthiwa ziyenziwe mcele ukuze uzulu akwazi ukuthi ngabe imali zahamba.
Ibandla le-MTCT lithi kumele uhulumende akhuphe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelede kubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe.
Inhlanganiso ye-Amnesty International elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele yethula umbiko osola uhulumende weZimbabwe ngokwehluleka ukupha imvumo yokusakaza emsakazweni yezigaba lezimeleyo engalabudlelwano lohulumende loba ibandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uzulu weZimbabwe ukhuthaza ukuthi engalahleli izibi ndawana yonke amukele indlela yokulondoloza ezinye izibi ukuze ziphinde zisetshenziswe e-recycling okungamlethela inzuzo ngemva kokuzi thengisa izibi ezinjengamagabha loba amaplastiki sezehlukanisiwe. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Linkuthazo kahulumende iza ngesikhathi abenkampani elungisisa mende yeLafarge Cement Zimbabwe imanyene loZulu umunicipal kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokulondolozwa kwemvelo bekubone kufanele ukusungula uhlelo ukulondoloza izibi ngendlela etholisa inzuzo eye Sustainable Community Waste Management Initiative. Lolu hlelo oluphawulwe okusemthethweni lamhle kuseni kungenye indlela esetshenziswayo ukukhuthaza uzulu wemavuku uTafara ukulondoloza indawo ahlala kizo zihlanzekile okuzaphathisa ekulondolozeni impilo yakhe kanye lezizukulwane ezizayo. Unkosikazi Sukoluhle Madamombe yisakhamuzi semavuku oze emkhosini wokuphawulwa kwalolu hlelo olwenzelwe endaweni yamavinkili akokamunu emzini wemavuku.
Silethwe luhlelo olokulungisa indawo yethu eyemavuku Tafara ukuthi ihlale ibe nhle sithanyela besibuthelele kade sibekuvula ngoba siyangikhona siqalisa lamhla ukwenza lolu hlelo so bekubuthene abantu abaningi. Ekuhlaleni kwethu sonke isikhathi iLafarge ilakho ukuthi isilethele inhlelo ezinjengalezi. So iyathi ngabona sokufika isikhathi sokuthi bakwenze ngoba kwesinye isikhathi babathathe labantwana ukuthi bayesebenze kwakhona ngayo.
Unkosikazi Madamombe uthi uvumelana lalesi sicelo sikahulumende sokuthi uZulu enze ihlandla lakhe ekulondolozeni izibi isikhathi sonke hathi kulindela ukwenzelwa.
Ye, lelo liqiniso ngoba iphepha ukuthi libonakala likhona. Yimi lo munye wami esiyabe siwalahlile. So yitho kumele sibe lokulungisisa ukuthi sithanyele. Lelo liqiniso ye ngoba kulamunye umuntu ovela kwenye indawo abuya zilahlela iphepha la.
Kusungulwe njalo indawo lapho okuzabuthaniswa izibi khona emzini wemavuku Tafara anduba municipal azezibutha ekhangelele ukuba ibe isisebenza kusiyaphela wona lo mnyaka ka-2015 ebizwa ngokuthi yi-Waste Management Center. Abaphatheke kwezokulondolozwa kwendawo zihlanzekile okungaphazamisi imvelo ama-environmentalists bathi le izaba yindlela njalo yokutholisa uzulu inzuzo. Zingehlukaniswa izibi lezi bese zithengiselwa abamankampani abaphatheke kumisebenzi yokuphinda bayilungise kube impahla esetshenziswayo njalo i-recycling. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi kufanele uhulumende akhuphe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelede kubhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ ukwenzela ukuthi kungasetshenziswa imali yomthelo ovela kubantu makhaza ukubhadala lezi zikwelede ngemva kwemizamo kahulumende yokuthi azibhadalele lesi sikwelede ngaphansi komthetho osahluzwa owe-RBZ Debt Assumption Bill. Lokhu kwenzakala ibhanga le-RBZ lisithi selibumbe ikomiti egoqela ibhanga le-World Bank lenhlanganiso ye-IMF lezinye ezaqhuba lolu hlelo. Umnumzana Madison Hlalo, senator wakoBulawayo kubandla le-MDCT, uthi ibhili le idluliselwe izolo edale le-Senate lanxa amalunga ebandla lakhe ezame ukuvimba.
Ukusikiseka kusoze kube khona ngaphandle kokuthi umuntu abantu babe lolwazi lokudingakalayo ibhili yakhona yonke. Ukuze uthi nawo la ukhuluma ukhuluma izinto uyabuzi balile eziyabe zihambi kwakho, kodwa kujayelekile nje ukuthi ibhili ibuye ingelakho okungabe silakho thina, kodwa umnisa uyabela ama-point akhe wonke. So kuba nzima ukuthi uhambe nge-point nge-point ukhuluma ngayo ibhili. Njalo kulo mthetho esenethi othi wona awumelanga ubale lokho oyakukukhuluma nxa u-contributor esenethi, but wona yiwama-standing rules akhona ukuthi kumele ukhulume sokusuka ekhanda. So kuba nzima ukuthi nxa ukhulunywa ngamafiga yena ungelawo phambi kwakho ukuthi ukuphikise kakhulu.
Ibandla lakho lithi lona lifuna ukuthi ukukhutshwe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelede ku-RBZ kuzanceda ngani?
Well, uncedo olungaba khona ukuthi kwazakale ukuthi ngobani abaphiwa lelo ncedo nxa lingabe lwabakhona. Njengenjayelo yokuthi nxa into kuthiwa zenziwe mgceke ukuze uzulu laye akwazi ukuthi ngabe imali zahamba, ngibona ngani kuyadingakala khona.
Le committee ebunjiweyo ukuthi ikhangele ukuthi uhlelo lolu luqhutshwa njani?
Hayi, lapha ngibona ngani uminista ukufake sobala ukuthi usezama ukuthi inhlelo abanazo yena ku-ministry yakhe zibe mgceke. Yikho-ke ubunjwe leyo singathi department ezakhangela ukuthi konke ongabe kumele kwenziwe kuyakhangelwa kucubungule ngabanye abantu abangekho e-reserve. So lapha buzani ukuthi okwehlukeni nalokho kube kusenzakala izolo ukuthi into zakhona zonke bezisenzwa ngasese. Lokhu sokuzanya ukuthi kube le credibility esingathi ngesikhiwa ukuthi yonke into isetshenzwa njani mcele.
Lo ngumnumzana Madison Hlalo, usenator wakoBulawayo okubandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Amnesty International siyethu leyo mbiko osola uhulumende weZimbabwe ngokwehluleka ukuvumela imisakazo yezigaba ama-community radio stations kanye le misakazo ezimeleyo engelabudlelwano lohulumende kumbe ibandla elibusayo eleZANU-PF. Lumbiko lesihloko esithi Beyond Tokenism uveza ukuhlukuluzwa okwethuselwa lokubotshwa mahlayana kwalabo abafuna ukuthi imisakazo yesigaba labazimeleyo baphiwe imvumo yokusakaza. kubika uBenedict Nhlapho.
Umbiko wenhlanganiso Amnesty International uveza ukuthi eZimbabwe alikaphi ngisho lohodwa umsakazo wezigaba imvumo yokusakaza selokhu lithole uzibuse ngo-1980. Okwamanje kule misakazo yezigaba engamajuma amabili lasishiyagalombili 28 emelele ukuphiwa imvumo yokusakaza. Ukuncitshwa imvumo yokusakaza lokhu kwenzeka kungakhathalekile lokuthi umthetho we-Broadcasting Services Act of 2001 uthi Broadcasting Authority of Zimbabwe ibaphe leyo mvumo. Ukwehluleka kwahulumende ukupha imisakazo yezigaba imvumo yokusakaza sekwenze iningi layo yaqala ukufaka inhlelo kuma-CD bese ziphiwa umuntu ngamunye ukuze ayelalela esekhaya. Kodwa-ke umnumzana Kudzai Kwangwari obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi abenza lokhu labo badlisa imbuya ngoluthi njengoba kuthiwa bephula imithetho yokusakaza.
Kuqakathekile ukuthi inkulumende yeZimbabwe izwisise ukuthi masikhuluma ngendaba zemisakazo yezigaba, imisakazo le iyakhuthaza intuthuko, iyakhangela izinto ezinjengekhuhlane, iyakhangela izinto ezinjenge ukulima, iyakhangela izinto ezitshiyeneyo. Imisakazo yezigaba yenale ikhangele intuthuko kakhulu ukudlula anything else.
Ngombimbito ka-2013 amapolisa angene emaofisini omsakazi wezigaba kobulawayo oweRadio Dialogue kwathathwa amaradio okwakufuze aphiwe uZulu. Kwathi siphathamandla salo umsakazi omnumzana Zenzele Ndebele weteswa amacala acaciyo. Ngonhlangula ka-2014 inhloli zikahulumende, amapolisa kanye lamasosha angene emaofisini omsakazi wezigaba iRadio Kwelas eKwekwe kwathathwa ama-laptop lama-CD alenhlelo zomphakathi edlula inkulungwane. Esekhuluma ngodaba lokuthi mhlawumbe bancitshwa imvumo yokusakaza ngoba uhulumende esesabela ukuthi imisakazo iza kupha umphakathi ithuba lokumanyana kwezombusazwe, umnumzana Kwangwari uthi ayikho into embi elizweni elikhululekileyo ukuthi uZulu akhulume ngezombusazwe lobanje ekufithizela ukuthi imisakazo yezigaba ihlose intuthuko.
Vele ukukhangela ukuthi umbuso ume kanjani, angiboni ukuthi kulicala kunoko ngoba umbuso ngabantu, so abantu kumele benelise ukukhangela ukuthi umbuso nalo uyenza njani, uyabasebenzela njani. Uma ungasebenzeli kuhle, angiboni ukuthi kulicala ukuthi abantu bakhulumisane batshelene ukuthi ha no, lokho asikufuni.
Umqondisi we-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Depros Muchena uthi kulusizi ukuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu iZimbabwe izibusa, le mvumo yokusakaza ephiwe imisakazo elichumi ezimeleyo iphiwe kuphela kumakampani labantu abaludlelwano lohulumende kumbe ibandla elibusayo.
On the part of government, we are simply saying they must ensure.
Uhulumende weZimbabwe sithi thina kungumsebenzi wakhe ukubona ukuthi izizalwane zonke zeZimbabwe ezifuna ilungelo lazo lokuthola imisakazo yezigaba ziyaphiwa lelilungelo kungela kunqatshelwa. Sifuna njalo ukuphiwa kwemvumo yokusakaza kungenziwa ensitha kodwa kwenziwe mgceke ukuze uZulu azibonele ukuthi imvumo lezi ziphiwa ngokufaneleyo yini kumbeko lobuqili.
Uthi lamaqubaquba emali afuneka kulabo abadinga imvumo yokusakaza kufanele akhitshwe ukuze ilungelo likaZulu lokuthola imbiko lihlonitshwe. Lombiko ukhuthaza uhulumende ukuthi alandele isisekelo sombuso esikubeka kucaca ukuthi uZulu ulelungelo eligcweleyo lokuthola imibiko kungela migoqo emenqabela ukwenza lokho. Mele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
WoStudio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya inhlelo zokulondolozwa kwendawo ezihlala abantu zihlanzekile langokulondoloza imvelo ezigoqela uhlelo olusungulwe izakhamizi zaseTafara Mafuku eHarare.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Kulesotsha likahulumende weleBurundi elilodwa elidutshulwe lafa lamhlanje kudlakela lokulwisana kwamapholisa labatshengisela bezama ukubamba ngamandla umongameli Pierre Nkurunziza ukuthi engancintisi kukhetho lokudinga umongameli okwehlandla lesithathu.
Amazwe omhlaba sesole kakhulu eLimanima ngokukhwezela ingxabangxoza esemhlubulweni wase-Asia odalwe zingozi ezehlukeneyo zokugenqula kwemikhumbi ebuya ithwele abantu ababalekela impilo kungami kuhle kweminotho yamazwe abo besiza ezwekazi le-Asia. Ngokunjalo ilizwe leli selibike ukuthi selizimisele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zalaba bantu asebeswele lokuthi bengaya ngaphi, abanye babo asebethengiswa njengezigqili.
Esigabeni sendaba esiphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lamhlanje sixoxa lomnumzana Gift Tawanda Marufu ohlala kweleBotswana owalinyazwa kakubi ngumqashi wakhe. UMarufu uthi wayesebenzela uRadihele eMahalapie lapho adutshelwa khona edinga ukuthi ahlawule iholo lakhe. Wagcina iqonywa izandla ngenxa yamanxeba abalawo. Okwamanje uthi lokhele nhlamvu zompopo esifubeni ezingakakhitshwa. Uthi usebophisa umqashi wakhe ngoba engasenelisi ukusilela imuli yakhe esehlupheka. Asenelisanga ukukhuluma lo mqashi lo esinikwe ibizo lakhe kodwa esingeke salifaka emphakathini njengoba singakhulumanga laye. Abazi ngodaba lolu bathi okwehlela uMarufu akuthiyananga lo kubhekana lezinye izalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UMarufu uchasisa okwamehlelayo kunxoxo wayenze lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hey, khathesho lasebotswana akula nto engiyenzayo engikulindileyo kuphela bendilinde i-court case yami ukuthi iqalele ukungena ngemande, but bathi siyakuyiphindele futhi ngoSeptember.
Ye, icala leli ngelani?
Hey, icala leli likhulu kakhulu baba Gift, and linzima kakhulu ukuthi yabona ma ongahlangana nalo asonto ongayiphosa lento engayezwa ngumuntu waseBotswana ngapha. Ngaginwa ngomunye ubaba oBotswana ngapha, mna ngangisebenza ama-office job yabo. So njengomuntu ogebhayo izihlahla emasimini abantu, ubaba lo wasefuna ukuthi ngimgebhele izihlahla ensimini yakhe ngisindima ezimbili le-half. So ngathi ma ngiceda ukugebha izihlahla lezi ngifuna imali, ubaba lo wase khanye ngafuna ukungibhadala, kugcina sengithathela umbhobho engidubula ngombhobho obhulethi. So ngaze ngagcina sengiluza izandla, ngela zandla songikhuluma lawo
so. Wathe kudubula khona mbo wayesithini?
Manje ukuthi ngomZimbabwe, ngabe ngiyakwazi ukuthangela amaphepha okuvunyelwa ukuthi ngabe ngilapha elizweni leBotswana, ngabe ngingamhlukuluzi. Wayefuna ukuthi ngabe ngithatha i-$200 phezu kwemali engangiyifuna, engange-$3,400.
So ubaba lo wayengaphuka ngkhona lapho kwenzakala khona khonoku, njalo kwakunini?
Radisile eduze leMahala. Kwakungo-2013.
Kwahamba njani khonapho ekudubula? Wayesithini vele?
Ukuthi kwalayala akula mali anginika yona, ngiwumZimbabwe ma kula lapho engifuna ukuthi a-reporta khona ngihambe ngiyoriporta. So mina ngasenzise epolisi ngareporta nje ni baba ngareporta khona amapolisi akhona banitshela ukuthi bona abasebenzi nge-Saturday. Ngibuyele back emzini, so ma ngingafika emzini uzanginikeza imali. Ma nganginikeza imali ngibuyele kibo nge-Monday, yikho bezabona ukuthi bengayenza njani ngesala lami. Inkosi izabe ikhona ebusa khona lapho. So ngathi ngibuyele emzini angizange ngifike ngikhulume laye lutho. Mina ngathi ma ngifika kuphela ngingena ngiqonde endlini lapho engihlala khona, yena wayeqhuma emoteni ngombhobho wakhe eqalisa ukungijubula. And khonapho ejubula njalo ngayento gelfriend yami labanye abantu ababekhona khonapho.
So manje kusukusela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje kade usebenza njani khonapho ke mnumzane?
Since ngo-2013 mhlaka 12 October until now, lapho eBotswana bake bathi ma mphume esibhedlela ngoba ngahlala 5 months esibhedlela. Ma mphume esibhedlela, egovernment yeBotswana babesinye deporter eZimbabwe. So kutho ukuthi igovernment yeZimbabwe banginceda kakhulu ngokufika le bala ukuthi ngingene icala lami lingathethwanga. Ngaphenduka, so ngathi ma ngiphenduka ngabuya nganikezwa omunye umama futhi ongumtswana, ngimnikezwa i-government yeBotswana ukuthi angizohlala la ezongigcina no mama la wakali siku ngisuke hamba la mekseli male wantu nesili male suka la pia ngencha ya kwa siku ngulalisa ngencha la manganya lelu kamba la kulaba bantu kutete ni male ah ngabu na mbwela beke kiwa bantu be government ya mbosona ngaba chyo chay mina kansafo ngusala la lo mama lo mina wehi vire ngile girlfriend ya mkungaba njane ling wese ukuti ngitini ntu ngishala kule yonzo ngibelo ngishala lo girlfriend ya
singati ke ikala lako utinga utupiwe nkwanapu
ngiti ukuti netse ngokuthi bekwazi ukuthi ngithatha ngapi imali for the whole life njengoba ngingazi lami ukuthi ngizophila isikhathi esingakanani ngifuna ukuthi ngabe ngiyaba lo muzi wami maybe umuzi olezinto eziningi njengalokho ngingasasebenzi ukwenza ukuthi izenzo zinzi maybe ngingakwazi ukudinga abantu abangarenta.
Lo ngumnumzana Gift Tawanda Marufu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana ubekhuluma icingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 SMalapie.
Ngali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje sixoxa lo mnumzana John Masuku umsakazi odumileyo sixoxa ngodaba lwama license. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyathaba kakhulu ngokungisa kuhlelo lwakho.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lwama license lolu ukuthi abantu bayakhala ngemsakazo le TV ukuthi hayi siyabhadala kodwa asikubone sikubhadalela.
Ukukhala kwabo kuyazwisiseka ngenxa yokuthi babebhadala babebhadalela ukuthi bathole ihlelo ezingcono kunalezo eziphumayo. Kuyinto ebazwisa ubuhlungu zabhadala kodwa basithi ukubana inhlelo abazikhangeleleyo ezifanana nalezo eziphuma kweminye imisakazo kazikho njalo sekusiza lapha kwezepolitiki bese bebanjwa ngamandla ukuthi bathande abangakuthandiyo ngoba umuntu kumele azikhethele yedwa la kuphuma izindaba kaziphume nje izindaba sitshelwa ukuthi kuyini okwenzakeleyo hatshi ukuthi siphinde sinikwe ingqondo yokuthi lo uzibani nguye omuhle ukwedlula uzibani bani lokhu kuyabe sekusalele abantu ukuthi bazikhethele bodwa ukuthi kulokhu abakubonileyo okuphunyiswa ngendlela efaneleyo abakufunayo yikuphi.
Kahle kahle kuyini lapho esingathi umsakazo uyalahleka khona oyenzwa ukuthi abantu baze bathi hayi asifuni lokubhadala amalayisensi?
Siyakwazi ukuthi elizweni abantu banakana ngendlela ezijiyeleyo njalo lo msakazo nawo kumele utshengise khonokho ukuthi silapha elizweni leZimbabwe okunabantu abaleminyakano ethiyeneyo kodwa ngenxa usuzabanjwa ngamandla ukuthi elithweni lube ngalunye ukukhulunywa ngalo sizwe icele elilodwa kuphela sizwe umnakano odwa kuphela abantu bagcina sebekhonona ngoba bayengefuna ukuthatha iqiniso kwesinye isikhathi abanye abantu bayakwazi ukuthi umsakazo uyabuya lapho abake khona ikakhulu besenza lokho kwezindaba kodwa bamangabe xa sebelalela emsakazweni sekukhithwa ngendlela abangayibonanga engayisiyindlela ababebona izinto ezenzakala ngayo.
Singathi thina manje nxa abantu bengayekela ukubhadala amalayisensi wona lawa babe besithi umsakazo wona uthathe ngaphi unzuzo yokuthi lawo usebenze?
Into ethiwo ngabantu ayisikho ukuthi bafuna ukuyekela nje kuphela, batshengisa nje ukuthi bafuna ukuyekela ngenxa yokuthi bafuna ukuthi umsakazo uguqule ukwenza kwawo wenze izinto ezithandwa ngabantu ulethe izinhlelo ezithandwa ngabantu ungabi umsakazo webandla ungabi umsakazo kahulumende kodwa ube umsakazo wabantu. Yikho okunjela ngesingisi besithi umsakazo uyakhuluma ngomsakazo labantu sikhuluma ikakhulu ngeZBC kuthiwe yi-public broadcaster hatshi i-state broadcaster. Xa isiyi-state broadcaster kutho ukuthi isingumlomo nje kuphela kahulumende ingafuni ukuthi lalele lokhu okuthiwa ngabantu kufika kuhulumende. Kodwa-ke kunendlela ezijiyeneyo zokuthi kuthathwe imithelo yemisakazo njengalezi esizwileyo ngesikhathi kuphuma umbiko ophathelane nokuhanjiswa kwemisebenzi ezeBC okukhitshwe ngabe-KPMG ukuthi kunendlela yokuthi abantu bangalalela umsakazo abawuthandayo njalo bebhadala izimali zabo kuleyo msakazo abayivulayo Okufana ukuthi la ungukela imsakazo lanto nge DSTV. Xa ufuna ukubukela iFoodBK yonke, uyakhipha nawo imali yeFoodBK. Xa ufuna iCompact, nawo uyakhipha iCompact. Xa ufuna leyana engelani sawulo efana letholakala kuFoodBK Satellite TV nako kunjalo.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavuma, ungavalela isabalalele.
Hayi, ngiyalibonga abalaleli ngokundlalela, nawe ngiyalibonga umsakazi ngokunika le thuba ukuthi nami ngithe ubono wami sengiphathelane nemihlelo yokusakaza.
Hayi kuzwakele, hayi sibongile ubelela ngelizwi.
Lawe mnaweni.
Lo ke bekungumnumzana John Masuku umsakazi odumileyo obesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lilale igama lami nguChris Gandhi.
Kwezemidlalo lamhlanje abadlali bomdlalo wecricket sebeveze imbono ehlukeneyo phezulu kokwethekelela kweqembu leZimbabwe kwele Pakistan ukuyadlala imidlalo eqalango lwesihlanu. Abugatsha lweSports and Recreation Commission labugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe bebexwayise iziphathamandla zeZimbabwe cricket ukuthi zingayi kwele Pakistan ngoba umomo wezombusazwe ungamanga kuhle kulelo lizwe. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kweqembu leSri Lanka ePakistan ngabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo ngo-2009. Kwalimala abadlali baleli qembu njalo kwafa amapolisa ayisithupha. Inhlanganiso ebona ngemidlalo yecricket emhlabeni jikelele International Cricket Council layo yalile ukuthumela iziphathamandla zayo ePakistan. Sixhume incwadi kwezemidlalo uEzra Chisaspanda.
Ngempela-mpela iZimbabwe mele ayihambanga khonale ke ngasePakistan. Ihambe ePakistan kusaziwa ukuthi kule ngozi abangahlangana layo. Kuyaziwa ukuthi kulokuliwa kulento zama-terrorist, kulento zama-insurgents. Kuyaziwa ukuthi ePakistan akumanga kahle. Amazwe wonke omhlaba akahambi kuyadlala ikhilikithi khona le ePakistan. Kukanti uhulumende weZimbabwe uzithulele abantu bakhe bephuma elizweni besiye endaweni enjiyana esabeka kanjiyana ukuthi idlale emdlalo. Kuyabonakalisa ukuthi ke akula budlelwano obukhona kuhulumende lalabo abaphethe ke ezemidlalo yeZimbabwe. Kuhlunga kakhulu kungenza lokuzenzakala khona ePakistan. IZimbabwe izithini itshele emhlaba wonke ukuthi kwenzakale njani khonoko. Bazathini? Into engiyibonayo lapha ngibona ukuthi ke bahanise indaba zemali. Kukhona imali eziphiweyo abantu ezingeke zithelwe umuntu. Akula muntu ongathi akhangele ukuthi lapho ke ngiyaphala phakathi kuyadliwa isilwana acanga uhamba ngaphandle kule mali ekhona. Kuyaziwa ukuthi kukhona okwenzakalayo khona phana. Ungakhohlwa ukuthi vele indaba lezi ke ezezimali zenza umuntu ke athatha ama-chance.
IPakistan siyazi lelizwe elingumaqhozo emidlalweni ye-cricket lapha. IZimbabwe ubona idlala njani?
Umdlalo lo ungakhangela mfowethu umdlalo lo oyadlalwa lo umdlalo udala obekweyo kulalaba kuthiwa ngamabhukisi abakubheje ezemidlalo abajwayelekile ukuthi bavela ke ePakistan abayibo abafaka izimali ukuthi umdlali lahlwe esithi match fixing le corruption. Into ekhona ngiyakwazi ukuthi kwenzelwa ke laba ke kuthiwa ngamabhukisi abafaka imali emidlalweni ukuthi iZimbabwe izadliwa ngama-wickets angaka, iZimbabwe izawona ama-wickets angaka, kwenziwa amabomo ngabadinga imali. Lo mdlalo lo abantu beZimbabwe bangakhalela okuningi ukuthi hayi iZimbabwe idliwe okwamaqiniso, iZimbabwe iwinile okwamaqiniso, kodwa khona ke abantu abadlaya izimali lakho. Futhi ngiyagcizelela lapho ngiyakwazi abakhokheli beZimbabwe Cricket Union baphiwe inkarakathe yemali and into ezizenzayo senza abona bothiwa ngamabhukisi. Uyakwazi wena ePakistan vele ungakhangela lakathe zabona abadlali abaningi basejele ngendaba lokuthiwa i-match fixing.
Ezra Chisaspanda incwethe kwezemidlalo njalo ngumsakazi odumileyo sixoxela eseLondon kwelePilitane. Hayi ke kwanele okwanamhlanje zihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.